into another garden seed discuss it. It doesn't make sense. Ngapa bakhuluma ukuthi bafuna ukwenza ama austerity measures, a emphasize on ukukhatha i government expense. Then bona bese bethuma behambe behlala e resort town for almost 10 days. Besithi ba discuss i budget. Bona bene enough space bake bengene phela ama kitchen city department bafune parliament. Why they not bena bangene sana sithi bakhathi isho yankona yena le. Ngaka ukuthi ba serious ngedaba ye ukukhatha ama cost government. Yabona into abayenzayo ayihambelani laba abakhulumayo. That is where abantu behlala bengasithi ama plans abo abakhuluma ngawo.
Ubona ungani ibandla le-MDC ngalalile na ukuthi amalunga alo ahambe khona le emhlanganweni lo?
So ba endosa phela yena le into abamnangakwa abathi abamfuni okuyayidiclareyo futhi. So it makes me confused. That's why it's never always saying the MPC have been the best move okumele bayenze kathesi. Abathi bavele bephuma eParliament altogether once and for all. Kwenze ukuthi sisize phela imessage ephuma kubo ukuthi exactly oyikho abakukhulumayo yikuphi. Kunokuthi at one moment bafuna the next moment abasafuni. Kuyaconfuse i-agenda yabo exactly okuya bahamba ngayo.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani ngamhlangano lo wayenzelwa ngaphi ukuze kulondolozwe imali ngoba sizwa kuthiwa imali esetshenziswe khonale eVictoria Falls iyalingana lale ebingasetshenziswa eHarare ngoba lako kulamahotela alembadalo ephezulu.
Hayi abaqinisanga ipolosi ze resort area kuningi abakwenzayo nxa behambe khona ngale lama allowances abatholayo maningi nxa besefollows other than nxa beseharare and eharare kade bengafuze bebhukhe ihotela kade beyangena eparliament badiscuss i-issue yabo beyiqede kube yi-normal sitting yeparliament engela ama-allowances abawathola besevicfalls abakulande evicfalls iqiniso abangafuni ukuthi umathi balande ama-extra allowance anti bathe bengena umhlangano abanye beloke bephuma beseyagala ikhathini abanye beloke bephuma besenzani bathe kuthela ukuthi ozaphuma kumeeting kathathiwe i-allowance bavuka begcwele bonke okungasela ngithi umuntu ophuma ngithi etoilet begada ama-allowances zona lawo so I thought kuyafanana lokuthi ngaba seharare it's not true.